loba ningeke ngibe le nombolo eziphose zoneze i-7.9 ayichoyo angeza ke ngikutshele ukuthi khona yebo kunjalo ngoba njengoba ungathi umbamba amawitcha bengathi bengingahlolisisa mbona ukuthi zingabe zimijani inombolo zakhona. Kodwa nxa ngingakhuluma maqondana nalokhu kungaphose kube liqiniso ngoba ungakhumbula kuhle kuhle i-economy le iwile kakhulu kuze khangelela ukhetho lolo luka president ngo-2019. Iyawa 2019 isiza ku-2020 iwiswa ilona lolu bhubhane i-coronavirus. Siyakhumbula ukuthi zibili kwama izinto eziningi konke i-sports yamafrema China yonke into kwahlala phansi. Yena wayethatha khonapho ngasona leso sikhathi engena engikhona esithi uyangena embusweni kusenzakala khona lokhu. Kodwa ungakhangela kathesi nxa ukhangela maqondana lokwemsebenzi njengathi esiwi-industry le esidiginal service provider uzafica ukuthi akuselula ukuzuza abantu bokusebenza. Imisebenzi iminingi ukwedlula abantu. Akusafana nakudala lapho wawuhamba khona uwazi ukuthi kule ndawo okuma khona abantu abafuna imisebenzi. Nxa ngingaqhathanisa njengalapha kithi eTexas, izindawo ziyadinga abantu ukuthi beze bazengena basebenzi. Kubhaliwe lapha laphana we are hiring. Abantu kababonakali ukuthi babe khona abokusebenza. Engxenye ngingaphonga ukuvumelana naye ngigeja nge-state engihlala kuso lezi eseTexas.
Uthi njalo uBiden umnotho weMelika ususuke kusibanga sokuthi uyavuselelwa waba sesimeni sokuthi ususebenza kuhle usugijima ngezinyawo. Ungavumelana laye yini nxa sikhangela ukuthi amafutha ezimota dolokumangalisayo okanye lezinto zonke nje ikakhulu ukudla?
Ngingaphoze ngivumelane laye ngoba ngiwakhangela ukuhlupha kwezinto bekukhona, ukuma kwezinto, ukusweleka kwemisebenzi lakho konke lokhu, ukuvalwa kwezindawo, ama-companies lama-restaurants lezinto zonke lezi. Kwakukubi kakhulu. Yikho-ke nxa sekunje sekuphoze kungathi kungcono. Yebo, izinto zingabe ziyadura. Angithi lakho nxa singakhangela ukukhwela kwamafutha kukhwezwe ukuthi nje kusuke kwaqala yona limpi yaseRussia le-Ukraine le yiyo eyenza ukuthi amafutha akhwele ayekhonale ngoba izinto ze-economy lezi kunganyikinyeka ngapha ku-affecta zonke indawo all round. So-ke ke bangabe bekhala abantu kodwa ke abantu mbona ngathi kuma-states amaningi nxa bekhala besebenza kungcono kulokukhala bengasebenzi bengelalutho. Imisebenzi mbona ngathi ikhona sibili lapha okwakhathesi. Abantu bangahamba emsebenzini abafuna ukusebenza basebenze benze izimali zabo baphile bayiphambili. Yikho kubona kwami lokho Mr. Ngoma.